akutsho ukuthi sibambene lezano hathi kutsho ukuthi siyabambisana lohulumende siyabambisana into esindayo njenge COVID-19 njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane akutsho ukuthi siyabe sesimunye akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke kulokunye singeke sibambisane khona lezano ngeke sibambisane lezano nxa ichaya abantu ngeke sibambisane lezano uma ihlukuluza abantu ngamalungelo abo kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okade kusenzakala eVictoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yezani?
Ubaba uPresident uDouglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi yi-rational disputation okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi sidinwe nxa sidinwa siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane omunye aze abone ukuthi kati omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa singalwanga kungafanga muntu kungahluphekanga muntu yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje lokho kuza kutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje batsho labo ukuthi lapha singayenza kanje nxa kuyikuthi into ezizaletha izixazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa la izanu ithi konke okwenziwa yi-opposition siyaphikisa yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje